Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 11 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi unyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanji wedalele eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye ngu-Vice Chancellor we-University yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe.
U-Bashir besehlulekile ukuphathilisa okuphumze ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemkhethisekhane isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibilela abantu besudan yinto e-right.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umanji umnamato Mudebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye ngu-Vice Chancellor weKolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. Unyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Unyagura owayengu-Vice Chancellor weKolishi le-University of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesi sicoco. Kodwa unyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe onguye wayengu-chancellor wama-university wonke elizweni. Namhlanje unyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa umantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi unyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje umnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owaye ngu-chancellor nguye ubaba uMgabe nguye owaye ngumkhulu wama-university wonke nguye owanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kade sisithi unyagura kabotshwe mboni ngani kuyaso kuyikumhlukumeza njengoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seKolishi University of Zimbabwe umnumzana Parents Pili yena othi ukubopha unyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi unyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa umnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusti Harare yena uphambana labanye ethi uNyagura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba, abanye satsho ukubana Olive Nyagura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba babasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa-ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweda likaNyagura umnumzana Sylvester Hashiti yehlule ngoba ubethumele igqweda elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, isithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadala kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayilahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe, abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqhutshwe ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan obona ngezomvikela u-Awad Mohamed Ibn Auf ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamathumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lethumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu bakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir kachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhodabhoda esigodlweni iKhartoum njengalokho okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyabusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele we-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDarfur phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UBashir besehlulekile ukuphathilizwe ukukhulumela iqiniso, bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemthethi sekhala isikhathi eside into ezinjengazena lezo. Esayidini sibili labantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni, maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambini bengama-citizens ukuthi bethi no, lokhu kasisakufuni. bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi into e-wrong ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enje ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwaba amazwe kungabe bafikela bezekhithwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhale ukuthi kube lama-democratic processes and so on, but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esilawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically, and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no, asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufanana
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasotsha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasotsha kube babazabusa bebuye benqindezela abantu futhi okuthi nisethi umsindo lwakawusozuphela osuqalisile eSudan. Njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasotsha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasotsha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi khathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli Al-Bashir yena obefuneka umthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwi ngezivumelano zabo ambondi bazavuma ukuthi bamukela abazangena bethi nguhulumende osemthethweni.
Okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo?
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ngama-sanctions lento ezinjengazenalezo beke bebaxekile bebafake eceleni and futhi 2 years zangikhona zenzibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sizange. Hayi, ngoba indlela yangikhona nga amasotha labantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo ke ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcini isihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba esikhundleni sikamgcini isihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwelemelika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uChamisa ukuthi abe ngumongameli webandla le-MDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu. Akukacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMatabeleland lenkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa okwenzakala kubandla le-MDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe
sokune singathi indlela inhlala yenze ukusebenzisa uDlame usukela ibandla kusaya kuza ngiphezulu sokuqina kusiba iculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bacina sebesebenzisa uDlakela sokebe kumkhoka ukubana sizame ukukhulisa iculture umbe ukwenza okuqhakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo indlela elokuthula asonto nje sithola ku MDC ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzano isiculture nje masikhangela eZimbabwe ukuthi bele ngakusiba lokhetha kuba lokungaphathani kuhle kuba lo Dlakela kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono abantu sebebizana ngamagama aqatha uqiniso kusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango
singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwele Zimbabwe
ye kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe ngakusiba lokhetho kube lama-independent institutions abekhala ukhetho lunalolu okwesibili nxa kulo muntu osebenzisa uDlame bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa uDlame lokuthi why besebenzisa uDlame nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha iculture ye-democracy ngoba iproblem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yonagcina sebefanana lezanu ngoba iculture nale yiculture yezanu vele
siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazengena babe yinkokheli ye-MDC kodwa ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena National Executive MTC kwenziwa kwini khona
uyikho thina sikhangele udaba le devolution ngoba lokho ukukhethana kukhona ekakhulu kumaparty la amakhulu abantu abaningi abasuka ngapha eMathebeleland abasathola izikhundla ezinkulu bagcina bengo deputy kumbe o assistant vele ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela emathebeleni bagcine besiba ngo-vice president bebasuke bebebalutshwana nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi kumele sikulwise khona lokhu yonke indawo ukubana thina wona second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens wathi asongxenye yini yelizwe yini leZimbabwe na nxa kunjalo hhayi sokungokunye lokho
ye kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu bemathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga
ujohn khonapho ke nkomo
hayi sibona kuqakathekile kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sibebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona
Hallo ke ngumnomzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubekela phambili siqoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalele ePhalamende lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubotshwa kwasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikileaks uJulian Assange ekwele Bhilithane bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Okususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan sokuchiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Afrika isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula lamhlanje kweleSudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kala azingeke sakufananisa loku aba ngumgali, kodwa into enkulu okumele ngabe siyayifunda njengezwekazi lika-Afrika ukubana indlela ezizikabili ababusi abafundi ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, hatshi ubana uzifikise abantu esinyatheleni sokuthi sebebekufisela okubi njengakonoko asebenzisa umnumzana u-Albashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, not ukuthi bathi sinesifika kwisteji naleyo nxa sikhangele yilaba abantu abazela ngale kuma-Western countries basifuna ngani bawababarit abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisove iy'ndaba zethu without ukuthi khona kuphina songelela i-military. Ngoba i-military ihle isenza umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi isingena isenza indlela le eyenza lenamsukana sebethethe over iSudan. So konoko kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hhayi, kuyezwakala. Nanto-ke udaba mnumzana Nkomo, wena uthini ngalokho okwenzakale eSudan?
Abantu beZimbabwe bebekhala for isikhathi esithi, bekhalela idemokhrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi, bedemonstrate abantu bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeze, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isitha sika-Albashir kodwa kuthethe i-ami laba kade bevele besebenza lo-Albashir, akade bevele benyundezela abantu sonke lesi sikhathi. LaseZimbabwe lawo kunjalo, uMgabe uthe phuma kakhithwanga isitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, uMgabe katshaywanga ikhulu kodwa abantu bebatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaywe ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisoze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azanyundezelwa kuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lotshintsho endini yeSudan ngenxa yokuthi i-ami siyawazi umsebenzi wayo, asiwoku kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazulu ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ukubusa, ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma.
Ngiyamuzwa umnumzana Unkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona yikuthi khona nxa ngizafuna ukubana ngichasise le nto. Ngemva kokubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni, kwangena ubaba uMnangagwa waphatha waqedisa i-term kababa uMgabe. So kuya ama-harmonized elections ngo-2018 ngo-July, wasengena ke ubana sephiwe imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi. Unfortunately, uthe esengenile sebona kube njalo, kwabuya abanye ababuya bazidla bathi bona i-Jetcha Brigade, abathi khona lesi sishwala sizisidleke sizabe sekusithela umhlabathi kuphela kuze kuthi ehle. And yikho lokho okwenzakalayo ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one. Ilizwe kalibuswa ngumuntu oyedwa, kalibuswa yiphathi eyodwa. Ilizwe libuswa ngumuntu wonke. Ngani kwemzekeliso wakhona ngabo lapho khona eMelika ngemva kokhetho lukababa uTrump nomama uClinton uHillary, noma wayequbulezele edlebelezelwe ngu-Trump. Umama uHillary wathi hayi, so okwenzekele sokwenzakele, bese kubeka emuva i-America kayiye phambili. Wabuya naye wazimisela ubana asebenze ukubana i-America iye phambili. Yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo izimbabwe ezimbabwe ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kwenzekele ubona ngani iqikelezele kube acelekanga avume athi khona hayi sokwenzekele sokwenzakele izimbabwe ayibe yiyo ephumelela siya phambili singakhiphumela izikhundla whatever cost. Sibe sibe njengomama lwana abomama lwana ababili ebhayibhelini abathi belela umntwana baya phambi kwenkosi. Inkosi yathatha ilozela umhembe wathi right sengimfika into two. Omunye umama lwana wavuma ukuthi yefika sini, kodwa umnikazi womntwana wathi hayi bakithi noma elimini umama leyo umntwana ngoba esenzela umntwana aphile.
Ye Mnumzana Nkomo, uyavumelana la yini lapha?
Kwangijabulisa kakhulu ukuzwa ubaba uThuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini. Ngijabule hawu, kanti abantu bezanu-PF wabasekeli zanu-PF balifunda ibhayibhile, bayayifunda yini incwadi yengcwele? Mase sitsho njalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura, ipetroli iyadura, besithi yeyikhipha namarizasi, sebebulawa, babulawe nani? Ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke kune ukuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe xa abantu bengademonstrator betshontsha isinkwa, omunye etshontsha ibhata, omunye etshontsha amafutha, bese kuthiwa uyabula usungafela impepha.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Bulukhuni ukuba yindoda, ingoma kaThamsanqa Ndlovu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Umanji wedalela eHarare lamhlanje wale sicelo sowayengu Vice Chancellor weYunivesithi yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansile ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Sizigqiba ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.